Nxa singakhangela ngokwe corona lapha eTexas, iTexas izele yehlula kusukela kudala khona phana ngo-2020 i-corona ichaye. Abazange balandele abantu lokhu okuyikho kumele bakulandele, ukufaka ama-mask, i-social distancing, ukwenza zonke lezi zinto. Vele bahle baphikisana lakho khona lapha. Manje kathesi lanxa kwase kubuya i-vaccine leyana, abanye bakhona vele baphikisana lakho, abazange bahlatshwe, abazange bathi. Manje bona bana abantu bona bana bangazange bahlatshwe bona bana, yibo okukhanye i-corona isibatshaya. Nxa kukhangela ama-statistics lapha, kukhanya ngathi laba abangahlatshwanga yibo ebatshaya ukwedlula laba abahlatshiweyo. Manje sekulalentsha le i-omicron yakhona leyo. Kukhanya i-numbers ziyakhwela lapha belokhu bengena esibhedlela. Lokuvulwa kwezikolo sekungathi kuyagxumagxuma. Abanye bathi ama-maski, abanye bathi hayi, abanye bathi abantwana abahlatshwe, abanye. Lokho kuphikiswano nje, kudonselwano kuyipolitics kunjalo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ngani abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle kumbe ngenxa yokuthi iningi labo lahlatshwa alisalandeli lezi ziqondiso?
Hayi, lapha njengoba ngitshilo nje ekugcineni kwenkulumo yami le, kuphonke kuba lokudonselana. Mbona ngathi kuyadonselwana sibili. Amanye ama-school districts njengalapha kithi kulenye kuthiwa yi-Garland ihle yathi yona nawo akula mntwana ongena eklasini engelamask. Abanye ngale kwenye i-district, i-school district, bathi bona hayi kungabi kufosela ukuthi abantu bafakwe ama-mask, abantwana bahambe esikolo ama-mask. So angiboni kulokulandela izimiso zabempilo abe-health ukuthi khona kuyalandelwa sibi. Kuyapolitikwa nje, kuyakudonselwa nokuthi donse ngapho mina donse ngale. Akufani nalokhu engxenye engiwone eZimbabwe ukuthi idolobho lonke lakoBulawayo lusicela iteniki ngama-mask. Kumbe uzwe umuntu ekhalela ukuthi mayengabo sengikhohlwe imask yami angikwazi ukuthi nza kuthini. Yikho ke abantu bona bodwa bayibo abasebengamapholisa abo bona bodwa ukuthi babone ukuthi bayazivikela. Kodwa ke lapha akuphonga udonselwana nje ukuthi ama-rights ye kunjani njani, akumelanga siforselwe, kumelanga kuthini. Ulokhe kudonselwana kunjalo kuyisi-Republican lesi-Democrat.